My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiring.
Siyabonga majaha madala Chris Gande lo Jonga Kandemiri lichona njani emakhaya ikuthi bana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okunye kwangibona kunganceda sibili ukuthi kube lengqubela phambili uma imali yangkhona izasetshenziswa ukuze ithuthukise impilo kahle kaZulu uma izasebenza ukuze kube lempucuko kwezemfundo.
Umanyano we-European Union uvuselela ubudlelwane bawo lele Zimbabwe njalo upha leli lizwe imali yentuthuko.
I think umpoko vele uqalise on a wrong note because njengomuntu omele yenze i-healing yena kazange ethunywe ukuthi ezokhuluma umuntu mbono wenzani noma engayenzangani wathunywa ukuthi ezopholisa izilonda. So akukafiki esitedini abantu bebuze ukuthi kati mbani owenzani.
Abantu abaningi basola umsekeli kaMongameli Mugabe uMnumzana Phelekezela Mphoko ngamazwi akhe okuthi uMongameli Mugabe kazange aphatheke kumbhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeHarare zizonde okwamagama kulandela umbiko ethulwe ikhansile le okuthi akumelanga zifuye inkukhu emzini ekuleli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-European Union uqhubeka uvuselela ubudlelwane bawo lele Zimbabwe njalo namhla unike uhulumende weZimbabwe imali eyizigidi ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa zamadola eMelika i-$270 million. Inhlanganiso le eyamisa ubudlelwano lele Zimbabwe ikhonona ngokungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu libandla leZANU-PF ithi imali le izasetshenziswa ukuvuselela ezempilakahle lezinye inswelo zikaZulu. Enye yalimali engaba izigidi eziyisithupha zamadola i-$6 million izasetshenziswa ukuqhuba inhlelo zenhlanganiso ezizimele zodwa loba nje izanikezwa nguhulumende. Omele inhlanganiso ye-EU kwele Zimbabwe uMnumzana Philippe Van Dam utshele iziphathamandla zikahulumende sethula lolu ncedo eHarare ukuthi kumele imali isetshenziswe ngemfanelo. Uphinde wathi kumele ilizwe lihloniphe ilungelo loluntu njalo liguqule indlela yombuso ukwenzela ukuthi kube lokukhululeka elizweni. Obemele leZimbabwe kusethulwa imali le i-EU uMnumzana Patrick Chinamasa obona ngezemali ucele uVan Dam ukuthi akhulume labanye bakhe besule izijeziso zenotho ezafakelwa uMongameli Mugabe lomkakhe. Inhlanganiso le isiyesule izijeziso ezafakelwa abanye abakubandla leZANU-PF kanye lamankampani achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Ya, weli okunye kwangkhona kunganceda sibili ukuthi kube lengqubela phambili uma imali yangkhona izasetshenziswa ukuze ithuthukise impilo kahle kaZulu uma izasebenza ukuze kube lempucuko kwezemfundo, kwezempilakahle, kwezamanzi, kwakheka bhaqo esikwesabayo nje ukuthi sowuvamile ukuthi sokulokuxhwala lokuganga okukhulu ikakhulu kuhulumende esikhathini eziningi okusenza kwesi sikhathi izimali zigcine zingasakhanyi ukuthi zisebenza kanjani. Kanti kodwa impilo enhle sibili esingaba lensolo nje encinci ngakho yikuthi izimali zama-NGOs uma zizakhangelwa ikakhulu nguhulumende kungaba nzima ngoba siyakwazi ukuthi lakubala ama-NGO abo abawasekelayo. So yikho kungani kungaba kungasiphica nje kakhulu khona lokho ukuthi ingxenye esebenza khangela kumbe bengenise iningi yemali engakhona kuma-NGO asekela bona.
Ye, siyawuzwa kakhulu-ke Mnumzana Nkomo, kodwa kukhanya kungani kuyamangalisa abanye abantu ukuthi kambe i-EU yenze kahle yini ukuthi-ke isebenzelana lelizwe leZimbabwe okwamanje. Ungathini khona?
Ngakhumbula i-recommendation enye le ebekhona from after a process enziwe yi-European Union. Okusiphica nje kade siyikuthi sebeqalisile njalo into yabo nje i-government yokuvumela abantu bezingenele emapulazini kwephambanisa i-investment. Last week omunye wahawukela imali emerenji wangena, last year omunye wahawukela ipulazi likakhonoli wangena, omunye wahawukela ipulazi lomlungu eBybridge wangena wathatha konke lamabhanana. So kungani kuyasiphambanisa khona lokhu ukuthi ngemva kwesivumelwano sona lesi sebeqalisile into yabo yobudlwangudlwangu nokungaphakamisi umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu abaningi sebesole umsekeli kamongameli welizwe njalo engumphathi ntambo ogatsha lokuxolelana omnumzana Phelekezela Mphoko ngamazwi akhe ukuthi umongameli Mgabe kazange aphatheke kumbhuqazwe wegugurawundi. Umphoko utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi umbhuqazwe lo waqalwa ngamazwe angentshonalanga ikakhulu eleBhilithane hatshi uMgabe. Yena uMgabe ngokwakhe kakaze akulandule ukuthi amabutho e-5th Brigade ayengawakhe. Eminyakeni embalwa edluleyo uke wathi okwenzakalayo kwakungamelanga kwenzakale. Abantu abafayo e-Midlands leMatabeleland ngesikhathi seGugurawundi babikwa besedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
I think umphoko vele uqalise on a wrong note because njengomuntu omele yenze ihealing yena kazange ethunywe ukuthi ezokhula umuntu mbono wenzani mbono ongayenzangani, wathunywa ukuthi ezopholisa izilonda. So akukafiki esitejini ukuthi abantu bebuze ukuthi kade mbono wenzani, okade samele kwenze ukuthi like ukuthi ethi hayi saxabana abantu bafa kumele siqalise ukulungisa. That's the first statement amele eqale ekhulume, angaqalisa ngokube esevikela already abantu bangapha laba bazathi okay lo uyahlanya. Okwesibili nxa ukuthi kwakuyi-conspirency ama-British ayeconspire lo bani, yinto amele itshela abantu bona le because ngiyananzelela ukuthi mna ngo-13 August 1981 ubaba uMgabe wareport ukuthi i-Central Committee yezanu-P F isebenzelana namabutho ayesevumelene ukuthi kufonywe uhulumeni, kufonywe i-Gugurawund. Wabuza uJoshua Nkomo wathi kanti ukukhulu izanu-P F le-Parliament kuyini okwenza lina lihambe liyevumelana ngoku former iGugurawund ku-Central Committee lingabuyanga ePharlament. So I think umphoko is either you trying to be economic with the truth kumbe kafuna ukukhuluma iqiniso ngoba unyenga umsebenzi. And amento ayinye amele enanzele ukuthi asekukhulumile vele sekumenze wahle wanyanyeka ebantwini abangamaNdebele kala into angazaphinda ayenze futhi akhulume njalo ngayo ngeGugurawund ngoba ulamanga.
Amazwi kamphoko la engaba eveza imbono yakhe nomgabe ngendaba yeGugurahundi yini kumbe uyazikhulumela nje umphoko
wanazelela ukuthi umgabe wentenze eGugurahundi he has never been free to talk about it ngoba ungakwazi mhlophe akwenzayo the only thing I khulumayo it was a moment of madness njengoba ukhulumile isikhathi esiningi uthola ekuwavoid indaba naleyo kakaze khulume ngayo so ngingazibuza ukuthi kati umboko yena uncengani osokumenza ke ezame ukukhulumela umuntu ozithuleleyo ngoba uyalazi iqiniso
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo uke waqoqa ibhayisikopo ebikhangela umbhuqazwe weGugurahundi eminyakeni esanda kwedlula. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela isinqumo sikamunicipal weHarare esokuthi abahlala kuleli dolobho akumelanga bafuye inkukhu ezindlini zabo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siqale ngakwele Denmark. Inhloko kahulumende iya kulelo lizwe unkosikazi Helle Thorning-Schmidt uthi inhlolisiso asebeyenzile ngomuntu odubule embuthanweni obuseCopenhagen la kwesinye isakhiwo sokukhonzela izolo. Iveza ukuba umuntu lo akakwenzanga lokhu ephansi kweqembu labahlamuki loba amalo ecatsha esimoslem edlulisa amalawulo. Lundoda obele minyanga engamashumi amabili nambili ucine edutshulwa ngamapolisa wafa. Siphethe ngakwele Gibhide. Indiza mchina zebutho la kwele Egypt lele Libya zibikwa zibonakele zihlasela kakubi indawo eziphansi kwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe ISIS ngempumalanga kwe Libya lamhlanje ephindisela ukuqonywa amakhanda okwenziwe abokholo lwesiKristu bakwele Egypt abangamachumi amabili lanye ababethunjwe ilaba bahlamuki. Izakhamizi zeHarare zizonde okwamagama kulandela umbiko wethulwe ikhansili le okuthi akumelanga befuye inkukhu emizini yabo ekulelo dolobho. Umnumzana Prosper Chonzi, umqondisi wezempilakahle edolobheni leli, uthi kumele kulandelwe umthetho wokufuya wafakwa ikhansili ngomnyaka ka-1962. Uchonzi uthi umsindo wenziwa yizikhukukazi lamaqhude wenza ukuthi abanye abantu bengahlaliseki kuhle ngalokhu. Uqhubeke wathi bazabophisa bonke abazakwephula lumthetho. Kodwa labo abafuya inkukhu edolobheni leHarare bathi kwethusa okukhulunywa iziphathamandla zekhansili njengoba kulabantu abaningi abafuya inkukhu ukwenzela ukuba ukuphandela imuli zabo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo yena othi sokuzamele uZulu ofuna ukufuya inkukhu aqale aphiwe imvumo andubana afuye inkukhu zakhe.
Thina sisoze sithi abantu bengafuyi iinkukhu zabo ngoba abanye bahambisa abantwana babo esikolo ngokufuya iinkukhu zonezo. Kodwa yethu kufunayo ukuthi khona abantu balandele umthetho, ingabi lidorobha nje lokuthi umuntu uyazenzela lokho akufunayo. So sifuna ukuthi khona abantu bagcine iinkukhu zabo okwenza ukuthi khona iinkukhu zabo zithengwe kuhle, zizinkukhu ezidlikayo, bengaphongugcina ukuthi njengoba iyinkukhu kuphela izwa kuthiwa khona abanye bayazinika amaphilisi engculaza. So konoko sethina sikwazi sakhona vele singakwazi lokuthi khona inkukhu ingaphiwa okunye kwezinto ongasiyo nyawuthi amabele nalokhu esingakuthola nje lapho abayenza ama-stockfeeds laba bayalokutshela ukuthi khona inkukhu zakho zazidle so labayana baku-ivini bayakutshela ukuthi kazidle lokhu. Kodwa abantu sebenza ama-short time amaphilisi lakho zeyaphilisa abantu kodwa nxa abantu sebefida ngawo inkukhu akusasise asebenzeli manje ukuthi kona isikhathi siyenza njenge isuthu of Harare sinakonokwa sikuthandi yikho siya sifuna ukuthi kona umuntu abuye akhulume necouncil bazi ukuthi sihlame phansi sibonisane sese sikhona njalo ukuthi kona wena thathu uzigcina njani inkukuzo leyo
kathi umthetho wena lowo okuthiwa uzasetshenziswa kasomthetho wakudala yini weRhodesia lowo njalo kathi kungani ungayiguqulo
siyaguqula imithetho engathi miningi mbitshana esibona ukuthi kona i-anti people leyo imithetho eyabe isenza ukuthi kona kube into zihambe kuhle siyayiphendula siyabe i-right imithetho yona leyo njengeyalapha enkukhwini lapha yemnumzana ngithanda ukuthi kona abantu bezimbabwe bazwisise into yona leyo kasifuni ukuthi kona abantu bathengisele abantu inkukhu lanxa ungazuyithenga ezinye iinkukhu zangkhona kuvela uzwe ukuthi udla inkukhu kumbe unathe amanzi lipokuba amazidanga kuphela kusele ukuthi kathi vele sigcilwa njani so konoko kuyenza ukuthi khona ngazi uzigcina iinkukhu zenezo abantu bazagcina sengasadla iinkukhu zangkhona ucile siphongukuhlala nazo zingathengi so ngabe ngaze ube ngumthetho kasmith nxa uright uyenza ukuthi khona into zihambe kuhle siyathi uright nxa ungarayithi siyawuguqula
umnumzana Peter Moyo ngokhansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le eHarare. Kodwa kwamanye amadolobho afana lakoBulawayo kuyavunyelwa ukugcina inkukhu lanxa kumele umuntu abe lenani elingaphansi kwamashumi amabili emalokitshini. Asizweni umnumzana Coleti Ndlovu ukhansila welokitshi leCountry Park. KwaBulawayo ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
KwaBulawayo kuyavunyelwa ukugcina inkukhu kodwa ke inkukhu zakhona zilelimithi. Kufanele ukuthi nxa kusendlini ufuye inkukhu ezingu-20.
Nxa sithi endlini lapha sibala indlu enjani emayadini kumbe emalokitshini?
Sibala endlini emalokitshini kuvunyelwa inkukhu ezingu-20. Ungadlulisa inani lelo be-council sokufuze bakuvakatshele bazobona ukuthi waye udlulisa lezo ngoba vele nxa ufuya bayakutshela ukuthi endlini yakho uvunyelwe ufuye inkukhu ezingu-20 kawudlulisi 20.
Ye asithi ke sebebuyile khonapho ke abavela ku-council bafice ukuthi ule nkukhu eziningi benzani nxa bangakuthola khonokho?
Bayakunika itiketi ukuthi kona itiketi leli uye libhadala ukuthi vele wenze into engekho emthethweni.
Ye nxa sesikhangele ke baba Ndlovu kukhanya ngazani ke abantu abaningi bafuye inkukhu emadolobheni lapha kwenziwa kwini khonokho?
Okuningi kuthi kathesi abantu phela kabasasebenzi amakampani wonke sevalile so abantu sebephila khonapho ukuthi ngibafuye inkukhu bathengise isishebo.
So ke inkukhu zangkhona lezi ezifuywayo kambe zile mali yini engaphilisa umuntu?
Hayi sekuyikuphi ukwenza nje ukuthi awungeza kuhlale kodwa ungakuzize ukuthi kwanti ukuthenga inkukhu nje kwanti ukuphila yikho abantu abasebekukhalela kuphela.
Ye singathi ke okungavunyelwa ukuthi ungakufuya edolobheni lakoBulawayo kungabe kuyini?
Okungavunyelwayo kudolobho lakoBulawayo izingulube.
Kungani singavunyelwa Ndlovu?
Hayi bathi bona kuvele izingulube zazivunyelwe ukufuywa kwavela kwavunyelwa nakudala ukuthi izingulube zingafuywa edolobheni.
Umnumzana Coleti Ndlovu ngokhansila welokishi leCountry Park koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kwezempilakahle namhlanje uhulumende usegqibe ihlandla lesithathu lohlelo lokunika abantwana umuthi wokwenqabela umkhuhlane webilharzia kanye lokuqeda izinanakazana ezingena eziswini ama-intestinal worms oqhutshwe ezikolweni ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uNotando Sibanda.
Ugatsha lwezempilakahle ngeviki ephelileyo luqhube umkhankaso wokunika abantwana baleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lanhlanu umuthi wokuvikela kumkhuhlane webilharzia labaluminyaka owodwa kusiya kutshumi lanhlanu okuqeda ama-intestinal worms. Uhlelo lolu oluqale phakathi kukazibandlela lungolwesithathu luphathwa lukhanye solujwayelwe ngabazali lanxa abanye belokhu bekhonona ukuthi abachasiselwa ngesikhathi ukuthi abantwababo bazathola imithi ezikolo. Uhlelo lolu luphathwe esigabeni phose ezingamachuma isithupha i-57 elizweni eziyizo ezilohlupho lwemikhuhlane le etholwa ngamanzi phakathi kwezigaba ezingamachumi ayisithupha lantathu elizweni i-63. Imbiko evela kugatsha lwezempilakahle kanye lokunakekelwa kwabantwana ithi lanxa kuke kwaba lokungazwisisi kwabazali ngalolu hlelo, ugatsha lolu lwenelise ukufinyelela phezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini i-64% labantwana abangaphezu kwezigidi ezintathu i-3.3 million elisengozini yomkhuhlane we-bilharzia. Kunani phose izigidi ezinhlanu i-4.7 million elisengozini yomkhuhlane wama-intestinal worms, ugatsha lolu lufinyelele ingxenye ekhulwini i-50% ukulinika imithi. Okhangela ukulwisana le mikhuhlane ethelelwanayo kugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, uDokotela Portia Mananganzira uthi kuqakathekile ukuthi abazali baqaphele nxa akusenziwa imikhankaso enje ukuze abantu ababo bangazali phandle lapho abanye bethola imithi yokuvikela kumikhuhlane ethile. Uthi lolu hlelo bekumele luphathwe ngomfumfu nyakenye kodwa akusenzakalanga njengoba bebengakatholi imithi eyaneleyo. Uqhubeke esithi lanxa imithi le isiza iyisipho, akumelanga abantu besabe ukuthi ayilungelanga ukusetshenziswa ngoba iyahlolisiswa ukuthi ilungele ukusebenza anduba iphiwe abantwana.
It's not just being dumped because these are diseases of neglected people.
Umuthi lo awuphongulahlelwa ngapha ngenxa yokuthi uza ebantwini abaswelayo. Ungumuthi olungele ukusebenza kulezimiso emhlabeni wonke jikelele ezitsho ukuthi nxa unika abantu imithi awubaniki ongalunganga ngoba beswela. Njengogatsha lwezempilakahle siyakhangela isimo semithi esiyinikwayo ngoba abantu bakuleli badinga ukuphathwa ngendlela enhle ngazikhathi zonke.
Isakhamuzi unkosikazi Precious Mathe uthi kungomunye walabo abakade bengazwisisi lapho uhlelo lolu luqala ukuthi kanti bavele benziwani abantu ababo ezikolo abazali bengakwazi. Uthi lo ngumnyaka wesithathu umntanakhe ethola lumuthi, kungakho sebonile ukuthi hatshi awubulali lanxa nje kwakulokwethuselana lapho uqala abantu besithi awulungelanga abantwana. Uthi uyananzelela ukuthi lolu hlelo lutshengisa ukuzimisela kukahulumende kanye labongi bakhe ngoba akulula ukufinyelela abantwana bonke abangaphansi kweminyaka elithumi lanhlanu elizweni lonke jikelele ngesikhatshana esifitshane nje.
Abazali okwakhathesi sebengani sebejayele amaphilisi lawa akhankaselwa nguhulumende ukuthi abantwana bawanathe ezikolo. This time abantwana ade benathathwa ngokuvikela i-bilharzia ama-worms. Kodwa ikakhulu mbona ngani labo abantwana la yibo asebengani sebewajayele kakhulu osokugcina kusenza ukuthi abazali bangaphaniki nxa abantwana besiyawathola lokuthi njalo basitshele kuseselesikhathi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Ivan Mahlangu uthi lanxa abazali sebezwisisa ukuthi uhulumende olemikhankaso enje, kuqakathekile ukuthi batshelwe njengabazali kuseselesikhathi ukuthi bengethuki lapho abantwana bevela ezikolo bebika ukuthi banikwe imithi iningi elingazilo kuyichasisa.
Inkinga esihlangana layo kakhulu ngendaba ye-drug lay ebilharzia ebinikwa abantwana ezikolo ukuthi abazali abaningi besivele singazi ukuthi abantwana bethu bazophiwa ama-drug enjalo. Lokhu kusuka kusikhahlameze njengabazali ukuthi siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni.
Unkosikazi Emily Ndlovu uyisakhamuzi njalo engumzali wabantwana ababili abatholele umuthi ngeviki ephelileyo. Uthi akumangalisi ukuthi uhlelo lolu lwathi luqala abazali behlalele evalweni ngenxa yokuningi okubi ababekuzwa njalo bekubala ebulenjini ngalo mkhuhlane eyisithi nxa umntwana elodubo lwezinso kumbe isibindi angatholi amaphilisi la, lona iningi labazali labantwana lingazi ukuthi lingabe lilayo limikhuhlane.
Abantu bethuka ngoba laba baqalisileyo ukuhamba khona ngale bebetshela ukuthi i-drug yakhona iyagulisa abantwana, abanye abantwana bekhulunywa ngokufeinta njalo izinto esiyabe singachasiseli ukuthi zingangenela abantu kanjani ziyahluka. Uyabusesabela impilo yomntanakho.
Obephatheke ekunikeni abantwana lomuthi umongikazi unkosikazi Mercy Nyabaza uthi kuqakathekile ngalesi sikhathi izulu lisina ukuthi abantwana bathole umuthi lo ngoba umkhuhlane wama-intestinal worms uvele uluhlupho. Ukhuthaze abazali ukuthi basukumele phezulu lapho kulenhlelo zokunika abantwana imithi, hathi ukutshela abantwana ukuthi banganathi imithi abayiphiwa ezikolo.
sikhangela ama worms ebantwaneni amanzi lawana kuzaba simele simeke ukuthi abantwana bengahlaleli amanzini muba njengoba izulu labalibuya laphana ingcekeza yonke yakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni ube imanzi nabaya behleli khona abantwana bengahlalela kikho uyatholakala ukuthi khona abantwana bagcina besiba lama worms ama worms akwanisa uku affect umntwana yena uyabe sithi uyadlala wama worms esihla ngaphakathi ekugcineni usubona ukuthi umntwana uyadla kodwa engagaini weight uyakwanisa ukuthi khona kube ngama worms.
Uhlelo lolu lwethulwe ekliniki yeMnyarari edolobheni leMthare mhlanga 19 Zibandlela lonyaka anduba luqale ezigabeni zonke ebeziphatheka. Ngaphandle kwalimikhuhlane, ugatsha lwezempila kahle lokunakekelwa kwabantwana luvame ukuphatha imikhankaso yokupha imithi yokuvikela imikhuhlane egoqela endingindi nganye lepolio ebantwaneni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elimela ilizwe kumidlalo yeCAF Confederation Cup LFC Platinum liqale kuhle kakhulu kolomncintiswano, kwathi elimela ilizwe kumdlalo wecricket lona linqotshiwe lanxa lidlale kuhle kumdlalo weWorld Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lifake unyawo olulodwa kwisigaba esilandelayo somncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elimela ilizwe leKenya elesofapaka nge-2-1 khona leKenya ngensonto. Le mpumela itsho ukuba umthwalo usulula kubi kuqembu le-FC Platinum ngoba iqembu laseKenya sokumele linqobe ngemiklomelo emibili kungela mpendulo emdlalweni wehlandla lesibili oza kuba khona ngemva kwamaviki amabili. Iqembu le-FC Platinum liza kuthi lingenelisa ukudlulela kusigaba esilandelayo lidibane leqembu elizanqoba phakathi kweqembu leBotswana Defence Forces lele Young Africans elaseTanzania. Kolinye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu likamasipala wakoBulawayo le-BCC Golden Stars libe ngutshikilobhanqa leqembu layelendaza emdlalweni wobungane obusenkundleni eBarberfields ngensonto. Umqeqeshi weqembu likamasipala uPhilani Ncube uthe umdlalo ubungokuzazisa kuzulu wakoBulawayo.
Ukuthi sesingamalungiselelo ethu, that was the main objective. Lokutshela nje abantu wakoBulawayo ukuthi hayi sesiyinathi lati kukhansel kudivision 1.
Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwa kwamanye amazwe. Ikhuba liyala lilokhu litshona kuqembu liyamazulu lona lidlalelwa ngabadlali baseZimbabwe abathi uNozinti, u-Energy Murambadoro kanye leMvimbi uCarrington Nyadombo ngemva kokuba libhuqwe nge-3-0 leBloemfontein ngensonto elizweni leSouth Africa. Leli qembu lihlezi ngaphansi kwengalane lile miklomelo eyi-9 kuphela ngemva kokudlala imidlalo elitshumi la-9, okutsho ukuba lisasalelwe yimidlalo elitshumi lambili ukuba lisinde ekugunyulweni kwisigaba saphezulu. Iqembu elihlezi phezu kwengalane imiklomelo le-Kaizer Chiefs beliphatheke kwimidlalo yokudinga intshantshozekazi lase-Afrika njalo linqobe le-Township Rollers elaseBotswana. Leli qembu eli-Rollers liqeqetshwa ngoduma edlalela iqembu layelendazi kwele Zimbabwe uMadinda Ndlovu nge-2-1 ngomgqibelo. Lawa maqembu azadibana njalo ngemva kwamaviki amabili kwele Botswana, njalo uMadinda uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizanqoba nxa selidlala lisekhaya. NgaseNgilandi amaqembu athi eleArsenal, eleBradford, eleAston Villa, eleLiverpool, iReading, iWest Brom kanye leStoke City yiwo asefinyelele kusigaba sequarter final yenkezo ye-FA Cup ngemva kokuphumelela emidlalweni ebikhona ngempela viki edlileyo. Iqembu eliza kuba ngelesi-9 elisele kulo mncintiswano lizaphuma phakathi kwelePreston leleManchester United wona adlala namhla ntambama. Kwele Spain, iqembu leBarcelona liqhubekela phambili lisidla amarhabula kulezi nsuku njengoba libhaxabulele Levante nge-5-0 ngensonto, okuyimpumela edale ukuba liyale lokhu lithiwa ngomklomelo wodwa ngele-Real Madrid phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ele-Real Madrid lona linqobele Deportivo La Corina nge-2-0 ngomgqibelo. Iqembu le-Real Madrid le-57 points kuthi Barcelona ile-56, kanti iqembu elihlezi endaweni yesithathu ele-Atletico Madrid lemklomelo engama-50.
Hayi ke siyabonga jaha lezansi uJoseph Njanji obesethulela ezemidlalo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo, lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.